Inhlanganiso ezimele ababalisi zithi isimo somnotho welizwe singenza ababalisi babeke phansi amakhuba ngoba iholo labo lingeneli ukuba bahambe emsebenzini nsuku zonke. Abazali labo bakhala ngembadalo yezikolo esikhuphuke kakhulu kanye leyempahla zesikolo ezigoqela amayunifomu lokunye kokusebenzisa ngakho bakhuthaza uhulumende ukuba angenele ngoba isimo singesihle. Umnumzana Thembelani Dube, umsekeli wobona ngokwethula kwembiko enhlanganisweni yeZimbabwe National Educators Union, uthi isimo selizwe singenza ababalisi babeke phansi amakhuba.
Thina njengenhlanganiso yababalisi silokudana kakhulu ngasivula izikolo, isimo somkhono misini sinje. Intengo yempahla iqansile, ababalisi iholo labo kaleneli, esikhangele ukuthi sizathi sivula abaningi bakhona bazakwenisa ukuthi bahambe emsebenzini. Ngokunjalo ke ngeke kumangalisa ukuthi ababalisi bafisa ukuthi bagcine bebeke phasi izikhali.
Umnumzana Effort Ncube, isikhulumeli senhlanganiso emela ilungelo labathengi e-National Consumer Rights Association, uthi umumo welizwe ungagcina ubangela ukuthi abantwana bengafundi begcine besiba izigebengu, amankazana agcine ethengisa imizimba.
Abazali bathwele nzima kakhulu ngokuba nxa kusiza ezikolo kukhwele i-uniform, kukhwele amabhuku, kukhwele ama-ballpoint, amapenseli, kuza kwenza ukuthi abantwana bagcine bengafundi behlezi ekhaya. Nxa bengasafundanga bazangena kulokho esithi yibusela ubugebengu lezinto lezi ezihlukahlukeneyo. Abantwana abancane abangamankazana basebethengisa imizimba bezama ukuthi bazuze ukuphila.
Umongameli wenhlanganiso yababalisi bemaphandleni e-Amalgamated Rural Teachers Association, umnumzana Obet Masaraure, uthi isimo somnotho esikhona elizweni senza kube nzima ukuba ababalisi baqhubeke besebenza ngeholo abaliholayo.
Tinedambudziko guru revadzidzisi vekuti havakwanisa kuwana muhuro unokwana kuti vazvitengerevo zvikafu zvekudya nemhuri dzavo kana mari.
Kukatazekile ngesimo savavalisi ngoba inengi lavo alila mali yokugada michova ukuthi vabuyele emsebenzini, kuti abanye avana mali yokubhadhalela abantu avavo imali yesikolo.
Mari dzezvikoro zvichaita kuti vana vavo vazhinji vatadze kuenda kuchikoro.
Umnumzana Admaya Ngwenya, ongumzali olomntwana ofunda ehlala esikolo, uthi imbhadalo yesikolo ikhuphuke yaphindwa kathathu.
Ngineproblem endilayo mayelana ngempilo yalapha eZimbabwe. Into eziningi zikhwelile, le fees ikhwelile. Uma ngibuza ngefees ukuthi bakhwezeleni bathi bona into zonke zikhwelile. Loko kufethe ukuthi na abantwana besikolo kumele badle isinkwa. Isinkwa sikhwelile, so akwenzi ukuthi behlise ifees. Kunzima ukuthi abantwana babuyele esikolo kathesi ngoba ifees iri-400 and something yakhwela kathesi iba-1200. Angikwazi vele ngawubiza into kuyini lokho okwenzakala kithi la. Kunzima ukuthi abantwana sabuyisele ezikolo.
Omunye wabasakhulayo ongumfundi, uNkosi Mbambo, uthi ubona kunzima ukuba babuyele esikolo ngoba isimo selizwe singavumi. Izikolo ziyavulwa kusasa loba isimo sezomnotho welizwe sihlukumeza uZulu. Abazali bakhalaza ukuba intengo zezigqoko zesikolo, imbadalo yezikolo kanye lokudla sekuqanise kakhulu okwedlula iholo labo. Iningi labazali lithi selidonsa nzima ngesimo esikhona elizweni, ngakho bacela ukuba uhulumende angenele alungise izinto. Inhlanganiso ezimele ababalisi lazo zithi kungenzeka ukuba ababalisi babeke phansi amakhuba ngoba iholo lingeseneli ukuphila elizweni lapho intengo ehlala ikhuphuka mihla ngemihla. Ngimele iStudio 7, ngikobulawayo, ngingubathabile Masuku.